Okuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zilichumi lambili ngonhlolanja 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umnikezi wedisane iSADC EAU babone ukuthi uMgabe uyalandela amaSADC rules akhandelana lokhu.
Inhlanganiso ye-International Crisis Group ithi ukhetho lomnyaka ozayo kalusoze luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo.
EZimbabwe leSouth Africa zithiye wonke la mazwe ku-constitution yabo kula izinto okuthiwa ngama-human rights, amalungelo abantu. EZimbabwe amalungelo abantu asephepheni kuphela.
Ivan, kambe eZimbabwe kudingakala umuntu ofana lo Malema lebandla lakhe le-EFF na ukumelana lebandla leZANU-PF ikakhulu ePhalamende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube lithi kulokubandlululwa kwamalunga alo ekwabiweni kokudla ukuphiwa abantu abalambayo engwizi. Owake waba ngukansila wesigaba lesi unkosikazi Theodora Vundla utshele iStudio 7 ukuthi ungomunye wabancitshwe ukudla lokhu ngukansila weZANU-PF esithi ngokwamalunga eZANU-PF kuphela. Inhlanganiso ekhangela kakhulu okwenzakala emazweni angahlalisekanga e-International Crisis Group, i-ICG, ithi ukhetho lomnyaka ozayo kalusoze luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo njalo esuthisa wonke umuntu. Inhlanganiso le ithi icho lokhu ngekubone kusenzakala ekhethweni lwama-by-elections lapho okube lokwethuselwa kwabantu khona lokuthengwa kwamavoti libandla leZANU-PF ngokudla. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT uNkosazana Thabita Khumalo uthi le ayisiyonto emangalisayo.
Isikhathi sesifikile ukuthi izizalwane zaseZimbabwe hatshi kuba kotshwangela yedwa asihlanganise namakhanda siyebangisa uhulumende ukuthi alungise izindlela zokhetho ukwenzela ukuthi umuntu akhululeke. Njalo kumele sikhangele osobhuku nama-chief ukuthi njengoba yibo abathi ababesetshenziswa ukuthi badilize abantu bangaze benza intandaro ekhethweni babuyele babe yibo abakhuthaza uZulu ukuthi sebedubike besokwanele kabakhankaseni ukuthi uhulumende avule indlela zokhetho ukuthi bonke abakhankasayo bangaze bahlukuluzwa, abantu bangadinga ngokudla ngokuthi uhulumendena uyazi ukuthi kuleli lizwe kule ndlala.
Imithetho ephathelane lokuqhutshwa kokhetho yona libona iguqulwa yini ngaphambilini kwalolu khetho?
Okwakhathesi sizama ukuthi sisebenzisane lezekhi sokufomwe ama-committees ayi-9 ezekhi lapho kuhlala khona ibandla le-MDC leZANU-PF la iyahlala. So abazama khona ukuthi bacubungule imigoqo ekhona enza ukuthi ukhetho lungaze laba khona. So into esizasithisa khathesi luhambo olenziwa ngobaba uTsvangirai ebhoda ngama-provinces wonke ukuthi azwisise ukuthi uZulu yena ovele ngoyovotayo imigoqo ekhona enza ukuthi bengavoti yiphi and iningi labo bakhala ngokutshaywa, bakhale ngokuncitsha ukudla ngokuthi uhulumende kazi basendlaleni, bakhale ngokuthi osobhuku lanxa bengaholi lalutho yibo abasetshenziswayo ukuthi abantu bangaze balandele intando yabo alandele intando yezani. Kodwa sokukhuthazayo ukuthi yibona ye kulama organizations nalawo abona ukuthi ukhetho la next year kalisoze libe nempumela enhle ngoba livele luzantshontshwa. Kumele sincedisane iSADC i-AU babone ukuthi uMgabe uyalandela amaSADC rules ahambelana nokhetho.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Udlakela oluqhamuke edale lePhalamende lakwele South Africa ngolwesine phakathi kwamalunga ebandla le-Economic Freedom Fighters lamapholisa lokhelo semlonyeni yabanengi. Udlakela lolu luqale ngesikhathi amapholisa ezama ukususa amalunga e-EFF kuleli dale ngamandla ngoba usomlomo wedale ubethe ebevimba uMongameli Jacob Zuma ukuthi yethule umbiko wakhe oqakathekileyo owe-State of the Nation Address. Esikhathini esiningi kuba le ngxabangxoza ePhalamende yakwele South Africa ebangelwa i-Economic Freedom Fighters. Bakhona abathi eZimbabwe kudingeka umuntu ofana loMalema lebandla lakhe abalisibindi sokumelana loMgabe leZANU-PF yakhe. Sixhume ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Mlamuli Nkomo oseSouth Africa sambuza ukuthi uvumelana lalumbono na.
Into enziwa ngomalema le-EFF basebenzise ngathi ukuhlakanipha, abanye abantu bathi ukuthuthu. Bakunanzelela ukuthi ngamavoti akulanto abazayipasa ePhalamende ngenxa yokuthi bona balutshwana. So lezi zinto zokuphazamisa uhlelo yindlela yokujezisa i-ANC ukuthi i-ANC yona isebenzisa i-majority ukuvumela izinto ezingezisemthethweni. Sizakhumbula ukuthi iParliamenti ike yathi uZuma akufanelanga abhadale lutho enkandla. I-Constitutional Court yathi no, iParliamenti bekubumbanisile. Siyananzelela ukuthi nayo i-ANC isebenzisa i-majority yayo ukwenza izinto ezingekho emthethweni. EFF nayo ngoluhlangothi kayilayo imajority futhi isebenzisa udlwangudlwangu.
Bakhona abathi eParliament yeZimbabwe kufunakala umuntu onjengomalema lebandla lakhe le-EFF. Ulubona njani lolu daba?
EZimbabwe leSouth Africa zithiyeni. Wonke lamazwe ku-constitution yabo kula izinto okuthiwa ngama-human rights, amalungelo abantu. EZimbabwe amalungelo abantu asephepheni kuphela. ESouth Africa ngapho amalungelo abantu yinto eyenzakalayo ekhona. Uhulumende weSouth Africa uyahlonipha amalungelo abantu. EZimbabwe uhulumende ungazama ukuthi wenze izinto eziphisana naye lokufa ungafa, lokunyamalala unganyamalala. OMalema bayenza ukutanasa lokhu abakwenzayo baklolode kungenxa yokuthi bayakwazi ukuthi eSouth Africa impilo yabo iqakathekile, uhulumende uyayiqakathekisa lanxa kungaze bezeni isijeziso siba lula. EZimbabwe isijeziso yimpilo yakho.
UMnumzana Mlamuli Nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Ngelifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Lingalitshona njani izulu kandaba lapho likhona khona ngapho ke eZimbabwe? Mina ngapha ke Washington DC ngiyaphila. Ye namhlanje ke indentombi endala uStazi Thebe Mathe ingazithi namhlanje engabe ngapi kodwa uthi ngimbekelele kunjani ke intombi endala?
Ngiyaphila Dube, kunjani?
Ngiphilile kakhulu, kunjani ekhaya khona ngapha?
Hayi, kuright mine wethu.
Ye. Awubona ke. So ngiyazi ukuthi izulu liyachaya sibili kumangalisayo. So lichaya nje kule minye imikhuba okumele yenziwe phela ngesikhathi sezulu. kambe kungabe kuyini okumedinga abantu bakwenza khona
xa lisena lisenze nje akudla mkhuba oqondana nokuthi liyana okuqathe kakhulu ukuthi kunapho mhlale abelime kakhulu abantu bavuke bengaye emasimini lingana lingathi lilamatshe abantu bavuke behloniphe kuseni libangazi bavukele ezindimeni zabo lingana lingani liyakhwaza lingani liyakhuluma abantu bahloniphe kuphela kuseni kwakhona bangavukele emasimini so ngathi nxa selithambama emini abantu bavukele khona bangaphikisani lenkosi nxa yise ite yasebenza ngolaka imkhuba efunekayo yenziwe siyaqalisa izulu abantu benzile imkhuba baye emagangeni baya lenjeleli yikho kuhle okwenziwayo ngesintu sethu sabantu abamnyama yenziwe imkhuba endaweni zonke ezahlukeneyo lakhona lapha kwelethu emandebele nabantu bahambile esibilindelele ngale madodeni bayenza imkhuba emihle kuthula okwethulayo okuqakathekileyo ukuthi loba selihambile izulu selililutshwana abazakuzuza emasimini abantu kuhambe kuyechinswa khona ngapho kule ndawo zemtolo khona kuyechinselwa emtolo abemtolo bathwale futhi labo bahambise elitsheni khonokho kuzuzakeleyo amazambane indlutshanyana umunjanyana kuyebiliswa kulungiswa kwenziwa isintu kwenzela ukuthi sibe lokubonga okulesintu ukuze la kumnyaka elandelayo iyezi lisithande
ye nxa kuchinziswa kwampana ke akunjeli ukuthi kuchinziswa njani
hayi ngizabe sengidlulile kulokho okungilingeneyo ungathwala kuhanjiswe emtolo abaphathi bemtolo bale ndlela yamasiko okuhlanganisa izilimo akuchinzi ngamunye ngamunye umadubu uyabe buyelo kwakhe udlodle buyelo kwakhe uthume buyelo kwakhe kubekwa ndawoni abaphathi bemitolo ngayinye ngayinye bale ndlela yamasiko yokuhlanganisa bese kuchinswa ngumuntu wonke bese kusuka lapho-ke sengokumelana kwabo ngemitolo yabo bonke sebeudwende solusiya enjelele lusiyahambisa izilimo ngelanga linye liyabe libekiwe lakhona ngale-ke lakhona ngale-ke emitolo kuzoba izigaba ezahlukeneyo kuyamenyezwa abavela endaweni enje sokubuyisinya sakhona sesokuhlangene okwabakhona ngale abavela endaweni enje sesibuyisitsha sakhona zonke ziphwelile entabeni khona ngale sokusenziwa-ke lawo uphethe umkhuba waleyo ntaba okuyiwekiyo usesenza umkhuba wesintu engasoze ngikwenze lapha babadube emoyeni yikuchasisa umkhuba wesintu efonini kodwa ngikuthoye ukuthi abantu babaqoqane bahambe kuye kwenziwa imikhuba eyenziwayo eyimfihlo yamatshe ahlukeneyo
isikhathi sethu sesihambile sibili-ke Mathebe ungathi-ke nxa ungavakelisa uzulu ukhulume-ke ngemkhuba leyo ukuthi kambe ivele lokhu iqakatheke okunganani ngamafitshane sibili intombendalo
imikhuba yesintu mahlabezulu iqakatheke okunye okumangalisayo kuqakathekile ukuthi umuntu azazi isimo sakhe ukuthi ungumuntu wesintwini aqhube isintu ngendlela efaneleyo ukugcina amasiko yikho kuphumelelisa isizwe isizwe ngasinye ngasinye siyisizwe ngamasiko aso lo mbhalo ibhayibhili likankulunkulu lithi isizwe ngasinye ngasinye asigcine amasiko aso
ye uyijaye kakhulu-ke indaba yethu sibongile kakhulu-ke ntombendala
siyabonga
siyambonga kakhulu-ke unkosikazi Stars Thebe Mathe yena oyincedi kwezamasiko esintu ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo olivalelisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kuhlelo lwabasakhulayo lamhlanje ngixoxa lo mnumzana Khulani David Ndlovu olilunga lebandla likankosikazi Joyce Mujuru eleZimbabwe People First. Sixoxa ngodaba lokuxotshwa kwamanye amalunga kuleli bandla agoqela umnumzana Didimas Mtasa lo mnumzana Rugare Gumbo. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovini.
Ngiyajabula kakhulu ukuba kuhlelo lolu lwabantu abatsha.
Siyabona kulokuzamazama ebandleni lenu lapho kwenzakalani?
Hayi, thina njengabantu abasha siyakusupporta kakhulu lokhu. Siyajabula kakhulu ngento enziwe ngupresident wethu Dr. Joyce Mjuru. Kuhle kakhulu, kuyathokozisa and kuyatshengisa ukubana ibandla lethu liyaqhubeka liya phambili.
Ayisikho ukudilika kwebandla yini lokhu, ngoba sibona ugumbo labanye bakhe bathi ngeke baxotshe ngumjuru ngoba yibo abasungula ibandla.
Ukusungula ibandla kungabe kuyibo sibili abasungula ibandla. But ibandla leli lona lithi people first, and people first lo usho ukuthi abantu bahamba phambili kulama leaders abo. And masikhangele umtasa logumbo ayisiwo abantu labane abantu abakuthakazelayo ukuthi bebe yibo ama faces eparty. Balento eziningi abazenzayo kuzana uPF, and ngokubona kwami bekungavalela izinto eziningi kakhulu if uhlala kuyibo ababa yibo iface yeparty yethu. Ngakho umama uMjuru samsupport kakhulu ngakhona lokhu akwenzileyo njengabantu abatsha, okutshengisa ukuthi even lobani lobani ongabe seMashonaland, ongabe seMathebeleland, sengakujabulela ukubuya azojoyina ibandla lethu ngoba selile abantu abatsha phambili abangela zinto ezimbi abake bazenza kudala.
UNkosikazi Mjuru yena limbona emsulwa yini?
Umama yena akazange wathi umsulwa, kodwa umama ezintweni eziningi ezingathandwi ngabantu beMathebeleland kazange waba yingxenye yazo. Into nje aba yiyo yona ukuthi waba waphila labantu bona laba babesenza ubudlwangudlwangu ngesikhathi ekuzana iPF. Yikubona wathi ephuma kuzana iPF wathi no, mana lami ngeke ngibe liparty engizatshengisa abantu ubukhokheli obuhle, ubukhokheli ebengingatholi ithuba olokuthi ngikutshengisele ngesikhathi ngikuzana uPF. Ngoba wonke umuntu uyakwazi ukuthi kuzana uPF lapho okulomgabe khona akulanto enhle ongayenza, ngoba into eyenziwa izinto ezifunwa nguye, izinto eziplanwe nguye. Ungazibe yi-leader enjani akulanto ongayenza, because vele uzahlala ophakathi kwe-system yena leyana embi. Ungazozama ukuthi mana ngitshintshe, uma uzofuna ukutshintsha uthi no, lokhu kubi, bayakuxosha njengoba libona layo mama uMjuru bamxosha, ngoba kuningi engayingavumelani lakho esesekuzana uPF. Bagcina bebona ukuthi umuntu lowo usefuna ukuthi maybe sengathi sekhulisa bamxosha.
Bathi njalo ogumbo Ndlovu, uNkosikazi Mjuru ngumuntu ozehlulekelayo kalabo ubukhokheli ngaphakathi nakwakhe, kakwazi ukuba ngumkhokheli njalo unguntando kayiphikiswa.
Thina ekusebenzeni layo mama so far siyajabula kakhulu, ngoba uyathatha isikhathi sakhe esokuthi asilalele njengabantu abatsha. Ama-meetings esiba lawo laye singama-youth, uyabona sibili ukuthi umama uyafisa ukuthi ngabe iyasikhuphula sibe ngabantu ebantwini. Uyawubona laye ukuthi njengomuntu ongumama mayehlezi esikhangele uyasizwela usizi, afise ukuthi ngabe nguye okuphawa, ngabe iyakuguqula konke lokhu. Hayi, mina angiboni sibili ukuthi ngabe uyehluleka, ngoba ungakhangela akula muntu owayengaba ngu-deputy president for 10 years engelanto eyenzayo ephathini kube kuthiwa uyehluleka. Elida bona labo mtasa labo gumbu bona bathi bona umama lo uyehluleka, ehlulwa yini? Nawayevele balida kuzana uPF baxotshwa, babuya futhi bamcela futhi ukuthi azoba leader. Singathi umuntu enjalo uyehluleka sibili.
Ulibona liminjani kusasa lebandla lenu?
Ama-members ethu ajabule kakhulu, sesibona iparty yethu siqhubeka kuhle manje kungaselanto engasiphambanisa. Yabona manxa sokule nto entsha eyenzakeleyo ekhaya, ma uba bethenga imoto ekhaya, ma ekhaya bengela moto, kumbe ma kulo malumelwane obehlala evala izinto endlini ukuthi izinto zingahambi kuhle ma esesukile kumbe waya kwelinye ikhaya, ukukhululeka lokho okusala kusiba khona ekhaya yikho esesilakho thina ekhaya. Kanti sesibona iparty yethu siya phambili, ngoba kunje omtasa labo gumbo bengabantu labana ade bengafisi ukuthi sikhulumisane lamanye amaparty ukuthi sihlangane, ngoba ukuhlangana kwethu lamanye amaparty yikho okuzayenza sikwanise ukukhipha izanu PF. But mase lama leaders anjalo ku People First afuna ukuthi thina silwe sisoda singabambananga labanye, yabubona ukuthi abantu laba abakuthandi ukuthi iZimbabwe iphucuke, abalandaba labantu ukuthi abantu bona baphila njani. But nxa sebephumile sokuzaba lesikhathi sokuthi sihlalisane labo MDCT labo PDP lamanye ababandla kwanise ukubambana sikhiphe izanu PF, ngoba into esiyifunayo thina njenge People First yikukhipha izanu PF esihlalweni sibe sesisiba lempilo engcono after 2018 eZimbabwe.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ndlovu, siyabonga.
Hayi, lami ngiyabonga kakhulu ukuba kuhlelo olwabatsha lolo
bekuluhlelo lwabasakhulayo. Ngixoxa lo Khulani David Ndlovu, olilunga lebandla leZimbabwe People First. Lo ngomsakazo weStudio 7 sisakaza singapha eVoice of America eseWashington silethemba lisibamba kakuhle kumagumbi womane womhlaba. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda mfundisi ngiyakwamukela kuhlelo
lami ngiyabonga ngiyamukela labala leli uhlelo lethu lwanamhlanje
upheteni lamhlanje
namhlanje ngifuna sikhangele indaba yemali ngiyakwazi le indaba elethi ukuthi abantu abaningi bathi mina ngisayi echurchi ngenxa yokuthi imali yami iyadliwa khona ngalichurchi kuba zenkulumo eziningi nxa kumayelane kukhulunywa ngemali ukukhipha kwethumi ukukhipha iminikelo ikakhulu kuyabalwa ivesi lechapter lenza ibala lepho kuleli kubaningi bajayele ukubala ngizabala lami uMalakhayi ichapter ka-3 vesi ka-10 uthi yena lethani konke okwethumi endlini yami ukuze kube lokudla endlini yami njalo nibonani liphuthume libone ukuthi kumbe mina inkosi yamakhosi angisoze ngivule na ifastela lezulwini ngithululele phandle izibusiso ezokuthi awusoze uthole indawo yokuthi uzibeke zonke zikwane lapha mbale kuMalakhayi chapter ka-3 verse ka-10 okokuqala njengoba ngikhulumile ukuthi nxa kufika endabeni yemali abantu abaningi bajayele ukulandelela lo mbhalo ethi lingabe izigqili zemali lingathandi imali kakhulu livelibe isigqili semali kodwa laphana sasinanzelela ukuthi uNkulunkulu wayengatsho ukuthi lingabe le mali kodwa wayesithi ukuthi lingabe izigqili zemali ngakho lapha into yokuqala kumele sikhayele ukuthi uNkulunkulu wasinika umlayo wokupha uMalakhayi chapter ka-3 verse ka-10 yanengiyibalileyo uthi yena lethani okwethumi endlini yami so kokuqala kusho ukuthi uNkulunkulu wabeka engingathi khona indlela yokuthi wabeka inani alikhangelele ukuthi umuntu alethe okwethumi okwethumi kuthiwa kungabe ulethe okwethumi ngokwemfuyo zakho ungalethe okwethumi kulokho okulime emasimini ungalethe okwethumi kumholo wakho kutho ukuthi kumele uhambise lapho okhonza khona yilo lo umuntu ehlala lapha ezimbabweni yakhola ukuthi ule bandla lapha yilo khona so ibandla lapho yakhona yikho lapho othatha khona okwethumi kwakho ukusa khona ngalo awusoze ukuthatha ukuse kwezinye indawo kumbe sithi kumbe kulo mfundisi othumayela kakhulu omthandayo ongaso mfundisi wakho ukuse uthathe okwethumi ukusa khona ngalo yakuphambanisini kumele uthathe okwethumi ukuse lapho kulo mfundisi wakho khona ngenxa yokuthi yikho lapho odla khona yikho lapho othola khona umuntu okunika ukudla kwamoya okwesibili njalo ngiyanzelela ukuthi laphana uNkulunkulu uthi letha endlini yami kutho ukuthi laphana ukhangelela ukuthi uwona umuzi kaNkulunkulu singathi amabandla alezidingo eziningi kulo mfundisi oyabe ekhonapho onguye osebenza ukukhangela ethandazela abantu ishumayela abantu kumele ukuthi okwethumi bekhela nxa kulethwa yikho okusetshenziswa ukuthi kugcine umfundisi lokuthi kusetshenziswe kwezinye isikhathi abanye bathi hayi yonke ayiphiwe umfundisi kwezinye isikhathi sokuhamba ngokuthi ibandla zinalikulungisa njani kuyabe kunjalo kuyisikhathi sokuthi ingxayibandla lilezinye futhi izidingo nxa umfundisi sephiwe lokhu ayabe kuphiwe izidingo ezinye ezikhona phakathi kwebandla sokusetshenziswa lokhuyana okwethumi ukuthi zenze njalo ngiyananzelela ukuthi njalo kuqakathekile ukuthi lathi thina abantu abangabafundisi kumbe engathi amakomiti akhangele lokho bethole indlela yokuthi kube mgcebo ukuthi kungene imali engakanani isetshenziswa njani wonke umuntu abekwazi khonokho lokhu kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngenxa yokuthi iyanceda ukuthi abantu bebona ukuthi amabandla ngapho nguthatha imali zabantu ezisebenzise kuphela uNkulunkulu ukhuluma ngezibusiso ezibuyayo nxa ubhadala kumbe ukhipha okwethumi
akuyigqibe mfundisi
izayigqiba ngokuthi qakathekile ukuthi namhlanje sithandazele ngiyazi ukuthi kulabantu abaningi izulu belisina abanye bagula abanye bezimkhuhlane njalo-ke abanye baqalise izikolo eziphezulu imfundela ezikolo eziphezulu abantwana besikolo ngakho sibathandazela sibabeke ezandleni zikaNkulunkulu siyathandaza baba sithandazela abalaleli bethu kulaba abagulayo kulabanye abakhathazwa izinto eziningi siyathandaza ukuba ubaphilise njalo ususe yonke imithwalo engabi khona ngegama lika Jesu Christo. Amen.
Hayi, siyabonga mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Asibe sonke njalo ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu.
Sile themba libusisekile ke ngalombhalo.
Lapho izingumvungu zifisi impilo yami nobubi budlangile umlingi esenqoba ungikhumbule ungikhumbule wenkosi ungikhumbule mina wena wenkosi ungikhumbule ba Osiyami ungikhumbule Nkosi yami lapho ngiwelulwa vilaba lukuzula ngalo lapho izingozi zalo zisongu ungikwinya ungikhumbule mina wena Ngikumbule ngikumbule Nkosi usiyami ngikumbule Nkosi usiyami ngikumbule Nkosi lapho izono
izono za
sinzime befundwe
webaba
sisuse wena baba
wena
Uthula ngomsawa
Ungikhumbule mina wena
wenkosi
Usiyami
ungikhumbule nkosi
Ungikhumbule baba
Ungikhumbule wenkosi
Usiyami
ungikhumbule wenkosi Lapho imihla yami
Imihla yami
Baba mangiru one kosi
Usiyami
ngikhumbule
Ungikhumbule mina
ngikhumbule nkosi
Ungikhumbule
ngikhumbule nkosi
Usiyami
ngikhumbule wenkosi
Usiyami
ngikhumbule wenkosi
Mambazo mnyama, Black Mambazo be hlabela ke kamnandi lamhlanje kulilanga lesonto bathi bona ungikhumbule. Singakehlukanisi kangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso ye International Crisis Group ithi ukhetho lomnyaka ozayo kalusoze luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo. Kambe eZimbabwe kudingakala umuntu ofana loMalema lebandla lakhe le-EFF na. Kwanelokwa lamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo lilale
si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.